Ngiyabonga kakhulu yethu nabeso umhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukhambe kuhle gogwe nembudziya izana uphephe ifuna ku disrupt meeting njengenhlala yenza kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo lendaba zabo zokuhluphana malana lama demitation lendaba zama constituents kulusiza ukubana ke bathi thina singabe si involved kindaba zodlame thina sikhole ukubana abantu kufanele sikampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhuluma yike sikwazi ukuthi practice silendube ehlangana lazo kubana ama program etaya liswe endaweni sijene sizave sile press conference yetu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakele ehlangana labo kwenzene ama program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama program ke tu ngama police. Ngiyabonga.